ngingabona this week eluveze ngale ihanjise imbu beningi yayaflada khona ngale sebone by umcino ongasela zikoroni ungasela line abantu sebezingenele emagosa be-ten akukabi right but kuloku uhamba kuthi banganeno isicontino sisenza korokwana isiyaflada emalokishini very soon even i-black market izazifela yodwa ngoba abantu bayasebethela imbubu khonale emalokishini
ye leyo yafikayo yathengiswa kuhle kwakuhambe njani ngoba nababengenile
imbubu yadivela ukoshopile enoveze ngale by i-national foods yati i-red seal Roland Mill but delivered 2 days in that the land. So very program is ukuyenza not only luveve kuphela siqale ngeluveve but sizangena amalokishini wonke sibeke shoot ona imbubu lana iyafika ebantwini abantu bethengele zona amalokishini and then uzabona ukuthi ngoba i-black market igcwele e-town especially ngale e-market ngale so nxa ingagcwala emalokishini ngale umuntu uyabengasabe le ndaba yokuyithenga lapha e-town ngoba wayithenga e-town somele uyithwale ugade nayo umthova bamabhasi yana and then it becomes so uncomfortable kodwa ungayitholela elokishini abahlala khona it will be easier so I think uhulumende angayala lokhu esenza njalo umumbu kuye ungena njengoba sibonela amaroli egcwele sibele betshaya imbhedo engayenziyo labana phandle be-national food
kodwa lokhu bekhona labantu osomabhizimusi ababikwa befuna ukuthola inzuzo ezulu kakhulu abangathengisiyo impuphu ingafika ezidola
ye bakhona but we are going to find ways around that singabona besiza njalo sizagcina sesicela ukuthi maybe mhlawumbe amabelazi ngababuye direct bezothengisela abantu direct even bengabuya le roli iphake e-ground ethize kumbe ehole ethize kumbe esikole esithize abantu bathengele impuphu yikho konoko but esikufunayo asifuni umuntu ozathi nxa umuntu esakhona impuphu sothi aqala ukuthenga imazilowo iqala ukuthenga lokhu nalokhu ukuzothenga impuphu abanye abantu babuya bethola imali ekwana impuphu kuphela babengela mali emazoyo babengela mali emaqandela ukuthi amabhizinisi ena asefuna ukunayesisa ukuthenga so singabona belokhu umsiza njalo we are going to bypass them sizadinga siyile indlela ukuthi bona sikhulumisane ama-residence associations involve ama-councillors involve ama-MPs involve lama-policy all stakeholders siinvolvane sithi hayi nxa kule ndawo enjalo lo bhizinisi enezinto enjalo kumbe oyala ukwamukela i-ecocation laboswipe umuntu enjalo sizamvalela phandle sibili simeke shuthi ona uyabypassa amamilazi babe bezozithengisela direct ebantwini abantu bathole ukudla ngoba asifuni abantu abadlala ngendlala abantu bethelezima kangaka.